So we see card is send up a VOA in the valley.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalifuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-31 Ncwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, lanxa ibandla le-CCC lisithi kumele kwenziwe ukhetho olutsha oluzalawulwa yi-SADC le-African Union, ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi lokhu kungenzakala kuphela nxa uZulu ethe watshengisela kabanzi ezitradeni.
Hayi, nasephilisi yabaqala amapolisa lamafotha besithi basofo, kodwa bagcina kuyibo abahamba phambi kwabantu belanda isihlalo sikamongameli. Kunjalo.
Ezinye ingcwethi ezicubungula ezomthetho zithi imithethwandaba ilamandla okunquma ukuthi ukhetho luqutshwe kakutsha lanxa iZEC isiyethule uluhlu lwamabizo lwafaka kugwalondaba lukahulumende iGovernment Gazette.
The Government of National Unity ayizange ibuye through a court order. Yabuya as a political settlement. Into ezakuyibalekela ukuthi sithi yikhothi kuphela. Kulento eziningi ezi-involved kupolitics ezingadlula umthetho.
Abenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane amakhosikazi media bathi sebethule umfanekiso wedocumentary okhuthaza amantombazana ukuthi athathe izinqumo eziqondileyo ukuzivikela ukuzithwala besesebancane.
Udocumentary yethu nxa ukhangela sikhuluma kakhulu nabantwana ngoba sifisa ukuze ukuthi bona kanti vele okubenza bayenza ama-decisions athize kuyini, kodwa in our planning for the documentary sayenza ama-focus group kulabazali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lanxa ibandla le-CCC lisithi kumele kwenziwe ukhetho olutsha oluzalawulwa yi-SADC le-African Union, ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi lokhu kungenzakala kuphela nxa uZulu ethe watshengisela kabanzi ezitaladeni. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lenye yalezi ngcwethi uMnumzana Jethro Mpofu.
Yokube kungenzeka nxa i-CCC ikade ingakhokhela amaZimbabwe ukuthi aphumele ngaphandle azikhulumele. I-CCC njenge-political party ayinamlomo omkhulu, kodwa nxa amaZimbabwe ade ngaphumela ngaphandle ethi mhlaba sicela ukhetho lwethu. I-Afrika lo mhlaba bebezalalela, manje asikwazi ukuthi amaZimbabwe alawo yini amandla akasisibindi sokuphumela ngaphandle. Benze lokho okuthiwa yi-spring esakubona e-Libya, esakubona e-Tunisia, esakubona kwamanye amazwe.
Yikutshengisela esitaladeni lokho okutshoyo.
Ukutshengisela lokubhikisha becela amalungelo abo emhlabeni ukuthi sicela amalungelo ethu singake sibuswe ngenkani. Isifilinge labantu akusoze kuzwakale.
Amapholisa dokotela siyawabona ayaxwayisa athi basophu kulabo abangacabanga ukuthi bangene esitaladeni, athi abamelela abantu abanjalo. Awuboni lokho kungaba ngokunye yini okungenza abantu beZimbabwe besaba ukutshengisela?
Hayi, nasephilisi yabaqala amapolisa lamafotha besithi basofo, kodwa bagcina kuyibo abahamba phambi kwabantu belanda isihlalo sikamongameli. Kunjalo, kuqala njalo. Ngingabona ukuthi iZimbabwe izimisele njalo iyalabona lawa amapolisa athi basofo yiyo angabona sekhokhela abantu phambili esithi umnyango wakhona ulaphana sambenini. Kuhleli kunjalo sesakubona emhlabeni.
Isadaki ithi isithumela elinye iqula eZimbabwe ukuyaxwayisisa ilolu daba. Kanti layo iAfrican Union zombili ungaxwayisa ukuthi kumele baluphathe njani lolu daba.
Akabalaleli amaZimbabwe, bangalaleli kanjeni kusayo, bangalaleli iCCC, balalele amaZimbabwe ukuthi aphala ngani. Kuyajabulisa khona ngoba kokuqala ukuthi kwenzakale kanje ukuthi le subject sisukume sithi kanti kwenzekeni laphaya. Bekufunakala ukuthi bahambise phambili-ke izidingo zabantu beZimbabwe, hhayi ezamabandla, ngoba amabandla siyakwazi ukuthi afuna amandla. Abantu beZimbabwe bafuna amalungelo abo. Isisiqokoqela sokuqala leso.
Ubaba Ramaphosa simbone esiba ngomunye wabaholi baseAfrika abathi amhlophe kumongameli Mnangagwa. Kanti abantu abaningi njalo bakhangelele kuye, bakhangelele kuzwe laseAfrika ukuthi libe yilo elikhokhelayo ekudingeni isixazululo kudaba lweZimbabwe. Ungathini ngalokho?
Hayi, uyenze ngokuphangisa inkulumo yakhe. Uzolandela okuqhutshwa yiSADC, alandele okuqhutshwa yiAU. Lokhuyana nje kufana njengomakhelwane ovuka ekuseni esithi livukile komakhelwane. Noma nje kukhona enye inkulumo ekhona, siyakwazi.
Lo-ke ngumnumzana Jethro Mpofu, ingcwethi ecubungula izombusazwe. Lokhe sikudaba lwezokhetho oluphathelane lezokhetho. Ezinye ingcwethi ezicubungula ezemithetho zithi imithethwandaba ilamandla okunquma ukuba ukhetho luqutshwe kakutsha, lanxa ikhomishini ebona ngokuqutshwa kwalo ezek isiyethule uluhlu lwamabizo alabo ababikwa banqoba kugwalondaba lwe-Government Gazette, okutsho ukuthi sokusemthethweni ukuthi ngempela labo okuthiwa banqoba yibo asebekhethiwe. Ibandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change liyayiphikisa limpumela lisithi ukhetho belungakhululekanga njalo lifuna luqutshwe kakutsha phansi kweziqondiso ze-SADC le-AU. Amabizo ayethulweyo agoqela elikamongameli Emmerson Mnangagwa, amalunga edalele iPhalamende leSenate, lawezinduna zomdabu. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoqe lo mnumzana Ngcobani Sithole, ingcwethi ecubungula ezomthetho njalo ongomunye oseke wamangalela uhulumende emthethwandaba ngendlela ukhetho oluqutshwa ngayo.
Izek yiyo esithi chapter 12 institution, an independent institution erana ama-elections eZimbabwe. Isideclarele ukuthi ozibani nozibani ngama-winner. So emthethweni yikho kukhona, ngaphandle futhi kube lomunye umthetho kumbe i-court order etshintsha khonokho osokwenzakele. I-court order leyo kuyasophuza ukuthi lo ohononayo kumbe olesikhalazo agijima enkantolo ayefaka ubufakazi phakathi kwephambi kwenkantolo eZimbabwe kule nto okuthiwa yi-Electoral Act ne-Constitution ye egavena ama-elections eZimbabwe. Then kube sokusithi laba abangaphandle ababuyayo osadiki labo balama-guidelines esiwasebenzisayo. So i-election yethu kayisetshenziswa ngamaZimbabwe kuphela, even though incedisa amaZimbabwe, but abanye laba abaphandle babe funa ukubona ukuthi into leyi yenziwe ngendlela okwavunyelwana ngayo ukuthi yenziwe. So as things stand, nxa kungena court order, umthetho uthi labo bonaba labo including u-ED nguyo ongumongameli in bonke kufuze babeshort
in umthethwandaba kuphela onganquma lokho. Njalo kuyini okuyabe kufanele ukuthi ibandla le-CCC eliyilo eliphikisa impumela yokhetho libuse emthethwandaba ukuze kube lesinqumo esinjalo?
I-politics is a little bit the government of national unity ayizange ibuye through a court order, yabuya as a political settlement. Into enza kuyibalekela ukuthi sithi yikhothi kuphela kulento eziningi ezi-involved ku-politics ezingadlula umthetho, but one of those in a construct of democracy i-court. Bawukhuluma ukuthi abantu babe intimidated ufaka ubufakazi. Bawukhuluma ukuthi kwaba nefazi eyayisenza lokhu lalokhu lalokufaka ubufakazi. Nxa usithi no inamba lezi aziphumi ngendlela, faka i-V11, faka i-V23.
Ngezinye indlela ukhetho lungaguqulwa ngobunye ubufakazi obungasibo ma-V11 kuphela.
Ye, nxa ukhangele specific preliminary report, which is being echoed again by the opposition SCCC, is that AMA courts in Zimbabwe, they are compromised. How do you then go to that very court of compromise? So you call a problem. So there are multiplicity of factors that come into form. That's why I want to so we are my elders, so we are my negotiations here and there. Not in this particular instance, but there is that possibility.
Okukhulunywa yiSADC lamazwe aphetsheya kungasetshenziswa emthethwanda.
Well, bakhuluma ngento kanti senzakala eZimbabwe. So abantu bona banayo abangahamba emthethwanda. Abantu laba phela abakhulumi ngento abayizwileyo, bathi bakubonile. Ngisho kanti bangama observer, bathi bakubonile kusenzakala. So into ezingahanjiswa emthethwanda. But now, nxa ukhangele wakhangela iposition ethethwe yi-CCC ngeyokuthi sizakuya emthethwandaba njani, emthethwandaba lowu uvele uyisima kanje. That's why ngithi khona so ngifuna a serious dialogue to those that participated in an election. Because as things stand, amaZimbabweans they are held at ransom. Now there is serious suspense.
Lawe njengegqwetha wake wamangalela uZac emthethwandaba. Solungaphi lolu daba?
Kule ndaba ezimbili ezisemthethwandaba. Zonke ngazingangeni. But kade singadilile election yona leyo. Kade sidila the issue that is still pending, the issue yabantu aba outside the country abangekho kuma constituencies awo njengekakasukwe, but not ukuthi sasizama ukuthi sincedise ukasukwe, sasizama ukuthi no, i-decision esiyenziwe yikhothi leyi ile ndlela yoku-affecta abanye abantu abangahlali khonapho. Lami nginje ku-constituency yami ngiyayithatha isikhathi engabuyelanga. Eyesibili still pending transmission of ama results. IZac iyatransmitha ama results ngendlela that is not consistent to electoral act, but they made an undertaking ukuthi ku-election leyi baza kubamba ngendlela efaneleyo. So we are still waiting for their report ukuthi sibone ukuthi bakubambe ngendlela efaneleyo, ngoba ku-2013 no-2018 batshile ukuthi abazange bakubambe ngendlela yonaleyo.
Hello ke ngumnumzana Ngqobani Sithole, ingcwethi yecubungula izemithetho obexoxa icingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ebobulawayo. Abenhlanganiso yokusabalaliswa kwembiko lokulibazisa uZulu amakhosi media bathi sebethule umfanekiso wedocumentary ekhuthaza amankazana ukuthi athathe izinqumo eziqondileyo ukuzivikela ukuzithwala besesebancane kumbe bengakahleli ukuba lengane. Ubusi Bhebhe, umqondisi wale documentary elesihloko esithi When Children Become Mothers, uthi bahlose ukuhlomisa amantombazana ngolwazi lokuzivikela enkingeni ezidalwa yikuzithwala besesebancane, kuthi lalapho sebezithola bezithwele bengafiki engozini.
Sikhangele ukuthi abantwana abancane abangomankazana sibe siba ngomama besesebancinyane kakhulu. Sesikhangela isikhathi leso se-COVID esidlulileyo abantwana abaningi babe ngomama, and into yangikhona ngani siqhubekela phambili imemetheka. Lokhu kwakukhuthazwe luhlelo esasiluncedisiwe kuma-resources ethu lapha ukuthi sikhangele ngendlela amanga esithi misinformation, ama-rumors, amahungahunga a-impacta ngayo kumbe ayenza ngayo amankazana, ukuthi bayenza ama-decisions anjani xa sesikhangele impilakahle yabo e-sexual reproductive health.
Kuyini ebeluhlose ukukwenza andi kulokho elikwenzileyo libona ngani kule mpumela ebambekayo yini?
Esihloso ukwenza khonapha yikuthi sibonise abantu abontanga labazali babo ukuthi kuningi okubhodabhodayo okungasiqiniso okumele ukuthi bangakuthathi ngamandla bagijime lakho, ngoba bagcina besenza ama-decisions ababangela ingozi. Njengakhonokho ukuthi ama-teenagers bayatshelana amanga kakhulu, uze omunye sithi ungayekela unganatha amaphilisi usesemncane ucansi awusuze lukukholise, kumbe omunye wakho oyindoda kasuze akukholise nxa isecansini, yikho begcina bemitha.
Kudocumentary yenu belikhuluma labantwana kuphela yini kumbe like lakhuluma njalo labadala?
kudokumentary yethu nxa ukhangela sikhuluma kakhulu nabantwana. Ngoba sifisa ukuzwa ukuthi bona kanti vele okubenza bayenza ama-decisions athize kuyini. Kodwa in our planning for the documentary sayenza ama-focus group kulabazali. So silawo sibili imbono evele ebazalini and then silama-expert opinion within the documentary. Sijonge ukuthi babone ukuthi kulamanga amaningi abhodabhodayo bese sebancane bayenze ama-decisions angcono. Ukuthi kungcono ukuthi uye esibhedlela uyothatha amaphilisi ngoba sokuvunyelwa ukuthi ungene ekliniki nxa ule minyaka efanelekileyo uncedise uthole usizo. Labazali ukuthi abantwana babazwisise ukuthi abantwana bayafa, bayafa bayaphela njalo bayagula ngenxa yokuthi bayesaba ukubatshela iqiniso. Kumbe ukuthi abantwana nxa sebemithi becine beyengani ukuthi hhayi asikhupheni izisu ngokungekho emthethweni. Sihambe kubugogo kumbe sinathi izihlahla ezithize begcine besifa ngenxa yokuthi bayahugeka besesaba ukuyatshela abazali babo ukuthi hayi mama baba sengizithwele.
Lo-ke ngunkosikazi Busibhebhe, umqondisi wedocumentary elesihloko esithi When Children Become Mothers, obekhuluma ecingweni ekubulawayo lo Tabo Kancube weStudio 7. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elizimlife.com lilodaba lokuthi odokotela labongi sebezasiwa esikolo sebandla lezanu PF esithiwa Herbert Chitepo School of Ideology, lapho abazafundiswa khona insika yebandla lezanu PF lokwabangela ukuya empini yenkululeko. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi ongumphathintambo wesigaba seMashonaland West, unkosikazi Mary Chikoka Mliswa, wanqotshwa kukhetho lwama-primaries ebandla lezanu PF, usephendukile engukhansila weHurungwe District Council. UChikoka Mliswa ukhethwe phansi kohlelo lwe-proportional representation. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ke esandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani kustudio 7 okhulumayo nguJay Moyo. Ngajabula le audio ma ingafundwa esiyezwa konke okwenzakalayo njengalokhu angaphumanga ama-results. Siyafisa ukuthi kuphinde kuyevotwa ngokutsha. I-ZANU PF sesibazi ukuthi ma singazange besavotelwa njengalike eBulawayo sahamba bavotela. Balaliyana ingqondo yokuthi kuyathiwa ezilongo livotele i-CCC sifuna lilambe. So abantu abanjalo vele sesifuna bavela baphume.
Livuka njani Studio 7?
Livuka njani Studio 7? Hayi sibonge, sibonge sesizizwile izindaba ezekuseni. Engikubonga kakhulu Studio 7 namhlanje ukuhleleka kwabantu abalethe ama-audio bevela ebantwini bezimbabho. Lisikhiphele abantu abebekhuluma into ezihleleke kakhulu kakhulu. Yikho esikufunayo ukuthi sizwe izinto ezikumbakumba ukuhlele lela wethu ngesikubonileyo. Kodwa ke silicebise futhi Studio 7 ngoba indabeni ezibisiya ngapha zizwa ngabantu bonke, iningi lethu siyazilalela. Abantu abanjengalami elisikhiphele bona Richard Mono lalo omunye owinye wanke West, iindaba zabo selizikhiphe kaningi belokhu bekhuluma into eyi-1. Ngibona sokule 4-5 days lisikhiphela same thing. Siyabe sithanda okutsha la yibo khona ngani izolo bengilaleni spokesperson kamongameli eGagasa nxa usizwa uyakusiza ukuthi ukhuluma into engamanga. Siyakuthanda ukuthi lisikhuphele ezilohlonze. Ngithokozela abantu bakithi abakukhulumile, yibe sithanda ukuthi libe lisifakela bona sibezwa bakhuluma into besisinto ezihlelekile, hhayi labana abafohlayo. Siyabonga Studio 7.
Studio 7 and Studio 7 siyabonga lapho sengathi ngavula le audio yami ngifisa nje ukudlulisa abantu bonke abakhona umhlaba wonke abalalela i Studio 7 ukuthi abantu mabafune uNkulunkulu ithuba lisakhona kunomprofeti emhlabeni igama lakhe ukuthi uKhakho Philip njengalokhu umfundi esikoleni engeke athole imphumela ngoku revise i test ka 1980 ngeminyaka le yabo 2000 kunjalo ke neBhayibheli abantu abasoze babona umbuso wezulu ngokufunda iBhayibheli kodwa ngokwamukela umprofeti phakathi kwabo njengalokhu masifunda iBhayibheli sibona abantu bamukela uNoah, uMoses, uJeremiah, uIsaiah labo bantu yiko okukhulunywa ngabo encwadini kaSambulo 20 verse 12 ukuthi amagama abancane nabadala ayilotshiwe encwadini yokuphila ngiyabonga
ngibingelele enkundleni hayi okhuluma engumantyeza hayi basakazi uhlupho esibhekane lalo singabantu baseZimbabwe lunzima kakhulu ngoba enye 5 years ezayo asikwazi ukuthi siyabe sikuphi empeleni siyagugela egangeni siyagugela endleleni njengamathaya emoto njengoba izano ilokhu ingafuni ukuphuma i-5 years isikhathi eside kakhulu ngalokho angazi ukuthi lalaba abaphikisayo njengoba kungathi kukhona abafuna ukukwenza ukuthi bayekhothi kodwa kuzwakala ingathi laba abakwazi ukuthi kubafuna ukuthi abakwazi abafuna ukukwenza sicela ukuthi labo bebe le ndlela ehlelekileyo engayenza siphume kulobu bunzima esiphakathi kwabo njengoba nje sigcwele kwamanye amazwe labazali bethu abahlala emakhaya abalandaba labantu ababo balendaba lezano abalandaba ukuthi impilo yabantu babo iguquke abalandaba ukuthi abantu babo befunde bona abakukhangeleyo kuphela yikudla i-chicken lokuchona begqoke amantsaro okubuhlungu zaqeda lapho kudla i-chicken qeda lapho uphathwe isiso uthi uyesibhedlela ufika uswele imithi hayi okunye kuyadanisa kakhulu impela yikho abadala bethu izinyane lomnyanga likhala lishiye emakhankeni
Studio 7 kinjani lonke ayiphina siyaphika kahle ningihlale phezu kwendaba eyi kulo muntu wenu lo kuthiwa ngu-Anglestone Sibanda lo kuzobuya lo kuthiwa ngu-Witness Dube kuzobuya lo kuthiwa Mabutho Moyo lo laba bantu yeshi angazi ukuthi kathi kahle kahle izanu yabaphani ilizwe liyaphela nyanya finichi badloke bekhomenta bethu babomnanga kwa ilizwe yalizama kwathi bakhulu umuntu ezifani mani bathi mgwaqo kwayishangani konke into engekho yonke yona leyo ngitsho akula nto ekhona amanzi ebhulawayo ngihambe khona i-weekend yonke kuzofika namhla amanzi zerwa kula aphumi khona ukuthonta amagesi ahamba abuye kodwa kwathiwa kusahambe konke lokho eyi angathi abantu abashiwa kathi iZANU-P F yabaphani kathi ukuthi bekhulume ngeqiniso kodwa ukuthi hhayi into kazisekho ilizwe selifike laphela leli kuyini okubanika inhloni kathi bakhulumane ekuqaleni bona okwenza bebe le nhloni ukuthi bekhulume iqiniso ebantwini phepho nguntula bewumane ashiwe ngani kuthiwa inje thi ngezo ezinye ezikhonkotha khatshana khona iyepho ngulavuka ngabe ikhonkotha ingazi into eyikhonkothayo ashiye mushuwa asuba bantu besindebeleni laba ayi
sanibonani kwi-Studio 7 nguPaul Ramudaba la olungikhathaza emoyeni wami intembo nguyoti yami bencinadlala angabe sebesithi ukhetho liphindwe aluphindwe sibili ubaba lengabuyekile angasikhalisa nzima 5 years iphutha ntoni bethu enzima so sebesithi buye asiyacela badala bona niplani sibili umuntu le ephumele usitradi senzeka nibesikwanisa nokuba amaforana zinjokoza ngenxa yezanu
Studio 7 siyabonga umsebenzi siyabingelela sinethemba lokuthi iSADC bazalungisa ukuthi ukhetho uqale phansi and lungaphathwa izekhi futhi ukuthi bebone ukuthi fair iTroubu C ingayidlala ngani iZANU-P F ngo-80% ngoba vele amaZimbabwe yonke ayifuni iZANU lokhu kuqiniswa bavotisa abantu ngenkani bese bekhipha ukhetho bethu bavotile bawenile akusikhona ukuwina lokhu babamba abantu beZimbabwe ngenkani babarepha kahle kahle abantu beZANU so uma kungenzeka ukuthi uNkulunkulu efake isandla ukhetho luqale phansi luguide ama-guidelines aright ayi-friend fair election kuyaphumela imphumela ezangcina umhlaba wonke ma kungahamba kunjalo kungabongeka kakhulu kodwa uma kungenjalo kuqhubeka kuthiwa iZANU-P F iwinile oramaphosa bayamgcoba umnankakhwa heyi iZimbabwe yabe yehlelwe yifela imnyama kakhulu okungeke kulunge futhi nanoma yiningi
Studio 7 linjani bingeza abasakazi bonke nabalaleli lami-ke ngiphawula kancane maybe le inkulumo engikhuluma ngayo kuye lo umdala wesikhava lo mnangakwa lo mnangakwa udliwe aphume sikhathele ngamnangakwa lo sikhathele impela sikhathele kakhulu kakhulu ngaye soyibulale yonke into lapha eZimbabwe lama bathatha igolide beyelidlakale kubodubhayi ngathi nasilamba lapho ekhaya lam akaphume lo mdala lo 8 years too much ayaphume
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, izulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Hurricane Idalia litshaya isigaba seFlorida kusukela izolo ladiliza izindlu ladabula izihlahla imota zaphoselwa emoyeni okuthiye izigidi lezigidi zabantu zingelamandla kagetsi abahlenga abawelwe ingozi bebengakangeni endaweni ezitshaywe kakhulu lizulu leli ukuze kwazakale ukuthi bakhona yini abalahlekelwe imphefumulo sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida umnumzana Tamura Igwegwerere ukuze sizwe okuningi ngalolu daba
ubusuku bonke leli zulu lisina lizange limukuna njalo khona manje namhlanje lilokhu lisina izulu okunye okubonakalayo sibili ngumoya umoya ubutshaya sibili ubusuku bonke kwezinye indawo kuyakhanya ukuthi khona hayi into azimanga kuhle sibili ngoba inkinga eba khona yokuthi nxa izulu lingana libe linengi ngasikhathi sinye indawo eziningi azenelisi ukuthi khona zibe le ndlela yokusebenza lawo amanzi lawo ngoba abe maningi kakhulu yikho ke kwezinye indawo sibili hayi abantu bayakhitshwa sibili abantu bayasuswa ngoba kuyabe sokuye ukuthi amanzi asegcwele yonke le ndawo aba maningi kakhulu ngesikhathi sinye okokuthi khona kuningi okuphazamisekayo ngoba indlela zokuthi amanzi lawo aphume ahambe abuyele njengasolwandle ahambe nje aziziningi endaweni eziningi
ngokubona kwakho indlela eyenzwa ngayo indlela ongathi indlela eZimbabwe singathola khona isifundo ukubana nxa kule ngozi enje abantu batshelwa njani njalo nini
kuningi okumele sikufunde ngokwenziwa yiAmerica kungasikhathi esikude umongameli welizwe uJoe Biden ube phuma ekhuluma ngokuthi kwenzakalani njalo kuyini akufakileyo ukuthi kulungisiswe lokuthi uhulumeni uzakwenzani umongameli welizwe lo ophumayo nje asakhulume nxa into zisenzakala ugovernor uDeSantis uhle waphuma ingakafiki ilokuzeni iHurricane sisalungiselela ukuthi iyeza lokho kutshengisela ukuthi khona okwenzakala ebantwini yinto okumele abantu abakhokheli babe phakathi kwayo ngoba yibo abameli bebesazi yibo okumele sibabuze ukuthi kwenzakala njengokwazi kwami engakubonayo mina ngemva kokwenzakala kwezinto ezinje bayalandelwa bonke ababe behlakelwe yilesi sihlakalo banikezwe indlela zokuthi bangababe le ndlela zokuthi bayiphambili impilo ziyephambili le yinto engekho eZimbabwe liqiniso lelo eZimbabwe singaqala ngokukhuluma ngokuthi khona silazo yini indlela zokuthi nxa kule sehlakalo esinje singenzani hayi zilutshwane azikho sibi ngoba njengokuthi sikhangele nje ukuthi khona njengoba kuyindaba yamanzi le abantu bazabe bevalelwe besendaweni ezokuthi abangeke basuke zikhona yini ama-helicopter azafika akhipha abantu ayebasa lapho okulungileyo akhona yini ama-boats khona ama-boats asetshenziswayo lapha ahamba kumaswamp achaya ukuthi even amanzi emalutshwane ayafika athwala abantu abasuke i-emergency rescue services zethu ekhaya eZimbabwe azikho yile qiniso so into okumele siyifunde lapha from iAmerica yinto enaleyo ukuthi khona ilizwe kumele lihlale lile ndlela zokuthi nxa kulesehlakalo esinje sizakwenza lokho
alo ke ngumnumzana Tamura Igwegwerere isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida ngapha kwele Melika silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye igama nguChris Gande.